Well, okuliqiniso ukuthi siyananzelela ukuthi i-lockdown isi-extendiwe nge-further 2 weeks. Kodwa ke nxa unanzelela ama-statistics akhona, inombolo ziyasitshengisa ukuthi kukhanya ungathi sihlaselwe sibili kwalesi sikhathi. And abaningi kade bekhangela ukuthi well, i-extension ingenzakala njengoba isiyenziwa. Kodwa ke singakutsho okuliqiniso ukuthi kulo hlupho olukhulu ngoba sinanzelela ukuthi iZimbabwe njengelizwe singathi i-third world country, ele economy ephansi kangaka, abantu abaningi abangasebenziyo, abantu abaningi abazisebenzayo, so kusiba lokunzimayo kakhulu ukuthi nxa isisento nge-next 2 weeks abantu asikwazi bazaphila njani. Uzananzela ukuthi sikhuluma nje kulalabo abantu abaku-informal sector abazithengiselayo, bonke bonabo bantu sebelo hlupho ngoba for the next 2 weeks basebe basebenze. Besicabanga ukuthi engxenye ngabe kube le ndlela bavunyelwe ukuthi ikakhulu labana abathengisa okusemthethweni ukuthi ngabavunyelwe ama-vendors ukuthi hayi baqhubeke bethengisa behleze endaweni zabo, kwenzela ukuthi kodwa bananzelele ukuthi ama-mask afake, social distance inanzelelwe, at least ula baqhubeke be impilo yabo isiya phambili. Okwezisebenzi njalo kulo hlupho ngoba siyananzela uzezwa ama-employers abanye sebekhala bethi ngenxa ye-lockdown i-production i-low, so uzananzela sokuzaba lo hlupho futhi kuzisebenza ukuthi zihole ngesikhathi. Phezu kwalokho futhi uzathola ukuthi vele ama-employers ngaso sithi hayi imali vele iphansi, ngezelelane ama-employers bonke sebecatha ngayo i-lockdown. So ke kunzima sobukhona sikhuluma kanje kathesi ngenxa yale i-extension.
Izisebenzi zekhansili zabuyela futhi emsebenzini. Sekulomahluko yini ekubuthweni kwezibi lakho konke? Njalo i-COVID-19 ingabe ingaphazamisa yini ezinye lezinhlelo kumbe hayi lezo yilezi yani zingaphazamisekiyo?
Well, iqiniso ukuthi izisebenzi zekhansili yakoBulawayo zabuyela emsebenzini. Sinanzeleli kakhulu nxa sesikhuluma ngapha ngezokuhlanzeka, ezokuhlanza uBulawayo. Yebo, kambe sokulobungcono ukuthi singananzelela idorobho selizama ukuba nalihlanzwe. Kodwa ke njengoba usitsho ukuthi lezo thina uyananzelela ukuhlanzwa kwidorobho ngabantu abakuthiwa bakwi-essential service, so ngokunjalo i-lockdown lay ayisoze ivalele lutho ukubana izisebenzi ziqhubeke zisebenza. Esilethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela yakhona. Kodwa obekukhangeleke ukuthi phela layo employer kunanzelela ukuthi izisebenzi zakhe zisebenza ziku-risk. So kuqakathekile khona ukuthi nxa zinjalo kulala into yokuthiwa i-COVID allowance ekhangela ukuthi izisebenzi ziyithole. Sesikhangele ukuthi laye umasipala wakoBulawayo laye kakunanzele khona ukuthi izisebenzi zakhe ziku-risk, zisebenza kanzima ngesikhathi esinzima. So sikhangele ukuthi laye abakhangele kakhulu abancedise nge-COVID allowance ngoba yiyo indlela yakhona yokuphila, ngoba impilo zabo lemuli zabo sengozi ngenxa yokubana basebenzi. So sofanele lawo employer khona okwaqathekisa impilo yesisebenzi ngokuthi asiphe khona okokuncane ukuthi laso siqhubeke sisebenza. So abezempila kahle bodwa mabadobhizimi baningi abasebenza, abantu be-water, abantu be-sewage, abama-security, abantu abasema-revenue halls, bonke basebenza, abemagarajini imota zihambe, abathela ama-petrol imota zihambe, bonke bona abantu esibakhangela abasebenzayo kufanele bathole i-COVID allowance ngoba bonke baku-risk ukwenzela ukuthi i-service delivery iqhubeke isebenza, yikho bezinikele. So kukhansela ekaqakathekise izisebenzi zakhe ukwenzela ukuthi i-service delivery ingafeyili, ingehliwe phansi.
Sesikhangela izakhamizi-ke konke kuhamba kuhle yini ngalesi sikhathi se-lockdown kumbe lilensolo?
Well, eqinisweni ezakhamizini esingakutsho ukuthi siyananzela ukuthi okokuqala nizakhuluma ngazo izakhamizi, siyananzela kulabanye abantu abangathi abafuni ukuhlonipha izimiso ezifakiweyo zenezezeyo ukuthi umuntu aziphathe njani nge-COVID. Silabantu abahamba benama-mask, sicela ukuthi bakwenze bananzele bafake ama-mask abo. Silabantu futhi abaphongubonayo bebhodabhoda kwesikhathi emashophu le town ungelasizathu, sicela abantu bakunanzele bangafaki impilo bengozini, bahlale ezindlini. Silabantu njalo abangelandawo le-social distancing enaleyo, cela abantu bakunanzele khonokho ukuthi bayabavikela impilo zabo. Kodwa ke impilo sibili sesiye eqinisweni ezakhamizi zinzima njengoba nijhile ukuthi i-95% yabantu beZimbabwe abasebenzi ngabantu abazisebenzayo. So sokusitsho ukuthi nxa i-lockdown njengoba ikhona iqhubeka isiya phambili, okuliqiniso ukuthi impilo zabantu zizaba nzima. Abantu bazaswela, baswele ukudla, bazehle ukubhadala ama-rent, bazehluleka lokuthi bazenzele abangakwenzela khona ngenxa yokuthi abasele ndlela yenzuzo. Engxa sokufanele ukuthi uhulumende la akunanzelele abe lesikhwama sokuthi abantu bancediswe ngoba kathesi uhulumende lomlando ngoba leyi umkhuhlane utshayileyo akulamuntu obewumisele. So uhulumende ngaye nguhulumende wabantu, kancedisa abantu. Abona abantu bayathola amafood hampers okubancedisa ukuthi baphile ezindlini zabo, kwenzeka ukuthi kungasikhathazi kusasa ngoba ayikho sokusekuthola abantu sebephula imithetho nalefakiweyo ngenxa yokuthi abantu bayalamba. So uhulumende akancedisa abantu.